Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 21 kuNtulikazi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus likhwelile njalo izolo laya ku 26 kuthi inani lasebebanjwe lomkhuhlane likhwele laya ku 1713.
Alukho udlakela olwedlula ukubusa kwabantu, ukulambisa abantu, ukubusa ngendlela umbuso lo obusa ngakhona.
Abalwela amalungelo oluntu sebesole ukubotshwa kwentatheli zindaba uHopewell Chingono lomkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume phezu kohlelo lokutshengisela mhla ka 31.
Yibusela njalo yibuxhwala ngoba sithola ukuthi imali le yanikwa isikhulu sibili kodwa abasabhadalanga imali leyi.
Luqhubeka lusegudwini udaba lwezigidi zemali eyasetshenziswa ukuthengela ikakhulu amalunga ezanu-PF izinto zokulimisa kodwa isikwelede leso sasesifakwa emahlombe kaZulu. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumachumi amabili lasithupha 26 ngemva kokubhubha komuntu oyedwa. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi umufi ngowesifazana obehlala enyakatho yemaNdebeleni. Luthi njalo kubonakale ukuthi udliwe ngumkhuhlane lo evele setshonile. Abantu ababanjwe i-coronavirus izolo bona balikhulu lambili 102. Abalichumi lasishiyangalombili babo ngabavele kwele South Africa. Ababili bavele kwele Botswana kuthi oyedwa uvele kwele China. Abangamachumi ayisishiyangalombili lanye ngababambe umkhuhlane lo khonapha elizweni. Lokho kukhweze inani lasebebanjwe i-coronavirus eZimbabwe laya kunkulungwane elamakhulu ayisikhombisa lechumi elilodwa lantathu 1713. Ababanjwa lomkhuhlane kulezi nsuku bagoqela izisebenzi zamankampani achiyeneyo kanye lalabo abasebenza ezibhedlela. Isibhedlela seJohn Hopkins eMelika sithi emhlabeni jikelele umkhuhlane we-coronavirus usubulele abantu abangu 608,000 njalo wahlasela abedlula kancane izigidi ezilichumelane 14.6 million. Ezwekazi le-Afrika khona umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 15,169 njalo wahlasela abangu 721,000. Abalwela amalungelo oluntu sebesole kakhulu ukubotshwa kwentatheli zindaba esebenza izimele umnumzana Hopewell Chingono kanye lomkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume. Ababili laba babotshwe izolo besetheswa icala lokutshotshozela udlakela ngokukhuthaza abantu ukuthi batshengisele ezitaladeni mhla ka 31 kulinyanga besola umbuso weZANU-PF abathi usubulele ilizwe ngenkohlakalo. Ababili laba valele bevalelwe esitokisini njalo isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi bazamiswa emthethwandaba maduze. Abameli bezigodlo zamazwe angentshonalanga eZimbabwe agoqela iMelika, iBhilitane, iNetherlands kanye lomanyano we-European Union bathe intatheli zindaba ezichaya imisebenzi emibi yenkohlakalo ezifana lochingono kumele zivunyelwe ukusebenza zikhululekile. Amazwi la agcizelelwe ngobona ngobudlelwano beMelika lamazwe aseAfrika umnumzana Thibonege. Abakhankasela amalungelo oluntu eZimbabwe okugoqela abenhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition labo bakusolile kakhulu ukubotshwa kwababili laba. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Mavela Sikhumalo.
Ukubotshwa kukababa uJacob Ngarivume lo baba uHopo Chingono yikuhlukuluzwa kwalabo abayenza imisebenzi yabo njengama-professionals, abantu abafana lama-journalists. Sithi thina kuhulumende kashiye lokhu okokuhlukuluza abantu abayabe beziyenzela imisebenzi yabo njengama-journalists. Njalo uhulumende kashiyane labantu labo ababe senza kumbe be-enjoya ama-rights awo njengoba ama-rights lawa ekhona esisekelweni sombuso welizwe sethu njenge-right leyo enikeza abantu amandla ekuze ba-demonstrate kumbe babhale ama-petitions bewanikeza kuma-government departments kumbe kuhulumende nsantando. Kukhona lokhu esisekelweni sombuso welizwe. Kuthi ukuthi thina sibona azathi ukubotshwa kwababili laba kutshengisa ukuthi uhulumende uyesaba ukuze abantu ba-enjoye amalungelo abo. So yena sekhona lapha ukuhlukuluza amalungelo abantu njalo ukubethusela ukuze bona bengakwanisi ukuyenza lokho okuvunyelwa isisekelo sombuso welizwe sethu.
Kodwa uhulumende uthi bebetshotshozela uDlakela.
Asikuboni thina lapho laba ababili bethe bona abantu kabayenze ama-demonstrations alodlakela khona kumbe a-violent. Akuvunyelwa ngumthetho welizwe leli ukwenza ama-demonstrations alodlakela. Kodwa umthetho osesisekelweni sombuso welizwe uyavumela ukuze abantu bayenze ama-demonstrations a-peaceful. So asiboni ukuthi laba ababili manxabe sithi abantu kabaye bayotshengisela bengathongo bona ukuthi kabatshengisele lodlakela, lokho kuyabophisa. Yikho thina sitheka sesicela kuhulumende ukuthi ayenze lokho okusemthethweni alandele umthetho welizwe. Njalo sesicelile kusadaki le African Union ukuze bancedise labo ilizwe lethu leli ukuthi libuyele emthethweni, atsho ukuthi izinto ziyenze santana. Abantu behlukuluzwa bethathelwa bona ama-rights abo akhona anikezwa isisekelo sombuso welizwe.
Umnumzana Mavela Sikhumalo yisikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition. Sixoxe njalo lohlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Alukho udlakela olwedlula ukubusa kwabantu, ukulambisa abantu, ukubusa ngendlela umbuso lo obusa ngakhona, ukubusa kugcwele indlala kungela msebenzi, ukubusa abantu bethwele nzima besehla phansi phezulu begcwala amazwe wonke omhlaba ngenxa yokuba ilizwe labo kungahlaleki. Yilo udlakela lolo, yilo udlakela olufanele lubophise, hayi lokho okubotshelwe uChingono noNgarivume. Asonto ebophisayo, bakhuthaza abantu ukuthi balwele amalungelo abo, bavikele amalungelo abo, bakhuthaza abantu ukuthi balwele uhulumende ohlanzekileyo, bakhuthaza ukuthi kuphele i-corruption eZimbabwe. Obabophayo ngothanda i-corruption. Ngakho-ke akumangalisi ukuthi labo ababusa kabi besaba labo abathe kakubuswe kahle.
Ukubotshwa kwababili laba ubona kusethusela abanye yini ekade bezimisele ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela mhlaka 31 bagcine bengasaphathekanga kulolu hlelo?
Hayi, umuntu okade vele ezinikele angeke ethuke. Akusethusi ngaphansi kweZimbabwe ukubotshwa ukuhlukunyezwa ngendlela esiyibonayo. Sekwaphilwa kanjalo kusuka ngo-1980 ludlame ludlakela oluqondiswe ebantwini kungahlonipha amalungelo abantu okuqondiswe ebantwini. Ngakho-ke kekho umuntu namhlanje ongangikhona esethuka esesabukulwela amalungelo abantu, sesabukulwela uhulumende ohlanzekileyo, esesabukulwa le nkohlakalo egcwele ilizwe lo onke ekuzana uPF kuhulumende weZimbabwe. Baza qhubeka kabantu laba bathanda ukuhlanzekileyo, abathanda okulungileyo, belwela ilungelo labantu, belwela uhulumende ohlanzekileyo. Ngeke bethuswe yilokhu, sekwajwayeleka, yinto sokuphilwa kuyo kuso sonke isikhathi eZimbabwe.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana yena uthe izephulamthetho zonke kumele zibotshwe kungakhathalekile ukuthi zintathele izindaba kumbe zikuhlangothi lwezombusazwe.
Yebo yebo yebo, mthakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection namhlanje ntambama, lapho sizaxoxa khona ngokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Sizakhuluma njalo ngomkankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele ezidaladeni phezu kokudilika komnotho mhlaka 31 ngulinyanga. Sigxile kakhulu kudaba lwenkohlakalo elizweni. Mthakazo muhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Lilami uMike.
Udaba lwemali ethenga impahla yokulimisa edlula izigidi ezingamakhulu amabili $200 million phansi kohlelo lwe-farm mechanization program ngo-2007 kusiya ku-2008. Luqhubeka lusidla ubhedu ngemva kokuba owayengusiba lukhulu webhanga elikhulu lesizwe umnumzana Gideon Kono ethule umbiko othi abaphiwa limpahla akumelanga babuyisele imali kuhulumende. Isimanga ikuthi abanye abafana lowayeyisiphathamandla seZANU-PF umnumzana Kudakwa Chebaskiti labanye bathi babhadala. Abanye njalo ababeyiziphathamandla zikahulumende abafana lomnumzana Jonathan Moyo bathi lanxa babefuna ukubhadala izikwelete zabo akuzange kucace ukuthi kwakumele bayibuyisele njani limali. Iningi labathola izinto zokulimisa phansi kwalolu hlelo yiziphathamandla zebandla leZANU-PF ezigoqela uMongameli Emmerson Mnangagwa. Abantu laba abasabhadalanga isikwelete zabo ngoba zasuka zetheswa uZulu wonke jikelele nguhulumende. Sixoxelo msekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda, yena owayemela isigaba semagwegwe edalele parlamente ngesikhathi kuqhutshwa lolu hlelo. Umafa uthi bazama ukuphikisa inyathelo leli besithi abaphiwa impahla le kumele babuyisele imali kuhulumende kodwa kwehlula.
Thina beMDC akusimangalisi lokhu ngenxa yokuthi sakukhuluma eParliamenti. Honorable Gonese warezi motion yasekendwa ngu-Honorable Chamisa, then bakhuluma bathi abantu laba aba piwa imali kuthiwa yiloni abayibhadale njalo amabizo abo awavezwe. Hatshi abantu beZANU-PF bala banqaba bathi akungake kwenzakale lokho.
Manje lena lithini ngokutshengisela lokho okuthiwa kwenzakale ekupheleni kwenyanga?
Mahlabezulu, siyaphinda njalo ukuthi thina ayisithi esi-organize i-strike i-demonstration ka-31 kodwa njengebandla labantu elivele ebantwini sithi ngezinye izizathu abantu befuna ukudemonstrate against corruption. So kusobala mahlabezulu ukuthi imali babephanana mahlayana kungabala le ndaba baphiwa omtendi abale church baphiwa abanye oEzekiel Gutu abalama church kwaphiwa amajaji ikho thina ke sithi amajaji lawo abamba imali engcolileyo kungaba kuhle ukuthi baresigne ngoba abantu abasabathembi. Ikho sibona isuku zonke iMDC amacalayo elahlwa ngoba amajaji la afumbathiswa imali enkulu kakhulu kasi.
Umnumzana Felix Makalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Ukuhlaziya loludaba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Lokhu kuyatshengisela sibili ukuxhwala okukhulu kuhulumende. Yibusela njalo yibuxhwala okukhulu kakhulu ngoba sithola ukuthi imali le yanikwa izikhulu sibili kodwa abasabhadalanga imali leyi. Isikweletu leso sawela kithi abantwini baseZimbabwe. So akutshengisela ubunswela boya lokuxhwala lobusela sibili obukhulu. Lokhu yikuthathela abantu abangelalutho ukuze kunikwe abantu abalutshwana abavele belokuningi.
Kukhona yini okungenziwa Nkomo mhlawumbe emthethweni okungenza abantu laba babhadale izikwelete zabo?
Kungaba nzima ukuyihambisa phambi komthethandaba ngoba okokuqala sebafaka umthetho ukuze ubusela lobu bube khona emthethweni. Okokuqala vele xa sikhangela ama-courts ethu hayi asaqedakali lawo, so kulobu nzima bona lobo. Okuqatheleyo ukubana abantu baqoqane badinge amaqhinga lamacebo okubana nxa kusiba lokhetho olutsha kube lohulumende omutsha.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe sixoxelayo ekobulawayo. Kunjalo nje udaba lolu soluveze esinye njalo isikwelete esibikwa saphiwa iziphathamandla zikahulumende kanye lamalunga ebandla eliphikisayo. Umkhokeli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa kanye lonobhala jikelele webandla leli umnumzana Charlton Wende babikwa baphiwa isikwelete semali engamadola emelika azinkulungwane ezilikhulu $100,000 engabhadalwanga. Kasenelisanga ukukhuluma lo Chamisa lo Wende. Bakhona njalo abathola imali phansi kohlelo lunye kodwa kabasayibhadalanga labo ngoba uhulumende wasuka wathatha izikwelete lezo zaba ngumthwalo kaZulu. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya yena othi kumele abakumabandla aphikisayo babuyisele limali ukuze bengafani labantu bezanu-PF.
Ukuchaphazwa kwemali iyayiqondanele mechanization agriculture kwakuyiwuntshontsha imali ngoba imbali yakhona ama-records onke ayatshengisa ukuthi uGideon Gono wayethembise iparlament ukuthi imali leyana izabhadalwa isikweleti. Kulincwadi eziningi-ningi ezakhulunywayo kule ma-witness amaningi nxa banikwa imali kuthiwa yimali yesikweleti loba kwenziwa umthetho imali sebenike ukuthi umthetho lo i-Reserve Bank Assumption Act wena kukuwe nxa umuntu umuntu olobuntu nxa uthethe isikweleti usibhadale. Nxa sukuzabiswela imali yakhona kawubiswele kodwa unibhadale isikweleti ngoba siyazi ukuthi kulabafundisi amapastor abanikwa imali lezi namhlanje bathi bona kabazibhadale nxa bengazibhadalanga sokufana nokuthi imali yantshontshwa.
Siyabona ukubana mnumzana kuthiwa kulamagama abantu abecelele MDC okuthiwa labo bathola imali le kuhlelo lonalolo lukahulumende, kungakutshengisani lokho
ukuthola imali kuhlelo lukahulumende kayisilotsala ngoba imali engena eZimbabwe kumbe isikweleti yeWorld Bank kumbe International Monetary Fund kumbe ivele China, imali yakhona iyabinikezwa izizalwane zeZimbabwe. Isikweleti sakhona sibhadalwa ngemithelo yeZimbabwe. Kodwa ungazuthatha imali wena wanikwa ngugono imali, unikwa siyisikweleti sokuthi usibhadale. Ungazi ube unguwe osucatshayo ngokuthi kwaba lo mthetho wokuthi isikweleti singabhadalwa. Ye, la ukuthi lobugwelegwele la ule corruption njengabantu bezanu. Kuchu kuthi bona gabazi gabaphume egcekeni njengabantu abalobuntu abaqembele lobuntu babhadala imali yakhona basitshengisele ngoba nxa umthetho wenziwa bona bese parliament gabasitshengisele bona ukuthi bachiyene lezigebenga lezintshontshi lamasela ezanu ngokuthi hayi mina nganiwa $25,000 ngathenga itharagit nansi sengiyibisela sokuphuma egcekeni.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezenotho obexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Selikubonile na okusemaphepha ndabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi amagqwetha sesole kakhulu umahluli omkhulu umnumzana Luke Malaba ngokufuna ukulawula abanye abahluleli benkantolo ngemva kokubaxwayisa ukuthi kumele batshengise iziphathamandla zabo izinqumo zamacala ababe bewahlulela bengakazethuli. Iphephandaba leChronicle lithi kulamabhantinti angamachumi amane lantathu kanye labogadijele abangamachumi amavili lantathu asebebanje umkhuhlane wecoronavirus kobulawayo. Sobu isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Alibingelela basakazi bakastudio 7 labo bonke inzalo yeZimbabwe. Shua bantu abasuke eBotswana labasuke eSouth Africa, liyazi nxa lingacabangi kuhle lizabulalisa isizwe lisiqedele idudu. Yazi nxa ungakasuki qala ucabange, nxa kuwukuthi awufuni ukuya quarantine hlala phansi ngoba uzaqedisa isizwe seZimbabwe. Imangaliso yilaba ababalekile eBirdwood ababili besuka behamba 90 kilometers bebaleka kuma-quarantine, behamba 90 kilometers besemzini yabo bepositive bafika bathelela abantwana abayi-7 aba-under 10 years. Just imagine shuwa sihlobo zami laphana sibulalisa abantwana bonke ngoba umkhuhlane lo uyazi upowerful, uyazi liyastressa ngike ngilitshele abantu abasuka eSouth Africa libaleka lesuka eBotswana and liyastressa ke sireasoni njengabantu abakhulileyo. Uyazi ukuthi sizaqedisa isizwe sonke seZimbabwe ngokuswela ingqondo nje kubani.
Linjani kuStudio 7? Hayi thina ngapha siziphilele kodwa uhluphe silalo kulindawo le ku-Ward 13 eNsiza. Hayi silohlupho olukhulu kakhulu. Ukudla asiphiwa sonke, siyakhethwa. Njengami mina ngiye ngizikhuluma igama lami. Mina nihlezi logogo ole 81 years but akahola ukudla, uhola abantu abale 65 years. Ungabe kusitshoni lokho? Sosithi ngali nje liyasidlulisela amazwi lawa ukhansela wethu owakuward 13 eNsiza eGreystone duze lasebambanana. Hayi silohlupho olukhulu kakhulu kulindawo ebambanani le-Riverton Farm. Kulabantu abaningi abangaholi abahluphekayo, izalukazi eziluphelele, kuthiwa izalukazi ufice zingaholi, uhola abantu abaphilileyo. Awuhlupho lolu lusithwale senzima kakhulu lona lolo. Asihola sithini kodwa zizathiwa sikhiphe imali yokwakha isibhedlela. Uzayikhipha njani imali yokwakha isibhedlela wena ulamba? Angiye kuyekhipha imali yokwakha isibhedlela wena ulamba. Besicela sidlulisele amazwi okuthi wonke umuntu kaholi, wonke umuntu ulambile, wonke umuntu uyahlupheka, kuyakhethwana. Omabhalani bethu especially ibambanani le-Riverton, omabhalani bethu bayakhetha, bayakhetha babhalana ngokwazana. Ayibo, sina siyahlupheka kakhulu indawo lezi ezimbili lezi, especially ibambana le River Tour. Ikho kulohlupho khona ekuholeni lapho. Cela lisidlulisele la amazwi kukhansela wethu. Lo mofo wako still ongiyena obhala amabizo abantu abaholayo. Ha, uyabakhetha abantu bebambana le River Tour. Asiholi bona bayahola baqede nxa umubuseli bathengiselane futhi bona. Bona umubo omele uphiwa abantu babuye bathengiselane futhi.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Iparlamente yakwele Egypt isivumele umongameli walelo lizwe ukuthi athumele amabutho empini yakwele Libya. Inhlanganiso yeWorld Health Organization ithi ukumemetheka komkhuhlane weCoronavirus kwele South Africa kumele kuvuse abakhokheli bamazwe eAfrika inkophe. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump usethule umbiko okhanya ukhuthaza uzulu ukuthi agqoke amamaski okuzivikela kumkhuhlane we-coronavirus. UTrump wethule umfanekiso wakhe egqoke imaski enkundleni yeTwitter izolo, waloba njalo lokuthi kuyinto enhle ukuyigqoka. Esikhathini sonke lesi uTrump ubengagqoki imaski njalo labasekeli bakhe bebemlandela. Ukuguqula umqondo kwakhe kuza ngesikhathi inani labale coronavirus eMelika liqhubeka lisiya phezulu. Ekutshoneni kwelanga izolo ntambama umkhuhlane lo ubusubulele abantu abangu 143,000 eMelika njalo wahlasela abangu 3.9 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi umnumzana Difa Dube.
Umnumzana uTrump ngumuntu othi kwesisikhathi nxa uhlezi uzibuza ukuthi ngempela ngempela uyazi yini ukuthi ungumkhokeli wabantu njalo ngokuba khona kwakhe kulelani office njalo lelanga athatha khona i-oath lilanga ayevuma khona ukuthi uzazithwala zonke izifiso lezinto zonke ezidingwa ngabantu belizwe laseMelika. Kodwa-ke ngendlela enza ngakhona ukutshengisela sobala ukuthi yena akakhathaleli ukuthi abantu bazwa njani noma kwenzakalani bantwini. Okungangokuthi into yokuqala umuntu obefanele ukuthi ngabe uyatshengisela ukugqoka imaski uqala enguye esithi first citizen bekunguye umongameli ukwenzela ukuthi labanye abantu bayenelise ukuthi balandele izinqumo lezo eziyabe zibekiwe ukuthi indlela ukuthi abantu bazivikele bengazivikela njani kulo mkhuhlane. Kodwa-ke nguye osesiba isibonelo ebantwini esitshengisela ukuthi yena akakhathaleli impilo zabantu njalo yena umkhuhlane lo we-coronavirus akawuthathi ngendlela afanele ukuthi ngabe uyithatha ngayo.
Lithini khona ngapho eBhilithane nxa libona ababusi beMelika bedonselana kanje phezu komkhuhlanelo?
Okwenzakalayo eAmerika babunkomo ukungavumelani kwababusi kusacishe kufane ncamashi nokwenzakalayo kweyaseBhilithane. Sekuluhlupho phakathi kokuthi ekwenziwa njani kulo mkholomi ngapha njalo kule mpilo zabantu ngapha lazo ezisengozini. Khonapho kube sesiba ledibhethi enkulu khona lapho ukuthi yikuphi osekuzathathwa kuletho kuqala andibala ukuthi zonke izinto zibuyele esimeni esasiyiso sona.
Umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus likhwelile njalo izolo laya ku-26 kuthi inani lasebebanjwe lumkhuhlane likhwele laya ku-1713. Abalwela amalungelo oluntu basola ukubotshwa kwentatheli zindaba uHopewell Chingono lomkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume beseteswa icala lokutshotshozela udlakela. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.